sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Ntulikazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisikhombisa 68.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile.
Udlakela lwe-South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ezilodlakela.
Ukuphuma kwamakomborero aruzibishe ejele into esithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha.
Osakhulayo webandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso ngemva kokubika kwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe ulokhu evalelwe ngoba sevuselelwe elinye njalo icala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Chume amabili kobulawayo izolo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani elababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele ledlule inkulungwane ezintathu 3110, okulinani ebelingakaze libonakale selokhu leli gciwane laqhamukayo. Njengensukwini isabelo esikhokhelayo ngesemashonaland west asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebehahabela ku-DSSO 1888.76. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abangela zithupha zokuzalwa ngezizathu ezijiyeneyo ikakhulu labo abasebenza emapulazini lasemigodini lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu bathi bakhathazekile ngoba belakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngenxa yokuswela incwadi lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze kwazakale ukuthi ungubani njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabalabazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLions Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenza kugcwadlana lalindawo epulazini lako Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara, yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Azina chitupa auzireza kusuplai indododa kati nye uti kunodua chitupa etu nzote anzi hiyo wacha fambe chibari kunoda chitupa ripo warungo fuongo zara COVID afano COVID omu ujeje ati katunzo mwakabatu warimu futu mkoro ule umasichenza mwumadiu
isifiso sokuhlatshwa ngilazo kodwa inkinga isekuthini angilazo isithupha ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe lazo isithupha ngoba ngokuzwa kwami uma ungelazo isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosiyazi Thokozani Magenga, yena oyisakhamuzi se-Lions Den, uthi baningi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini
Eu tô aí, sou tua conhece se lá chega ele cool. Onde jogo o tio tá, jogo lindo mesmo no mundo, tá ali muito feliz. Empilhinha, que sonha com ele lulu, se só é tu, o tá banhela estupa, a banhela matete, vai nesse som com mente. Quero que seja o tio bonabo, vai de suela e lula lá, o do chai.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Isicelo yisosoniso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Ama-citizen ethu ukuthi sebehlalele yathi okwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukelwe nguhulumende baphiwe izincwadi esifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangafisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19, kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana, ngakho ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu. Wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandanga ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele Studio 7 ngiseLions Den eMashonaland West, yimi uMavis Gama.
South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi adlula isikhombisa 72, kwabotshwa abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu ayisikhombisa 1700. Siqoxele ngcwethi kwezemithetho umnumzana Vusu Moses Banda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo, ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile. Bekulokhu kusabonakala abantu bebuthana befisa ukuhlasela, kanti endaweni eyiningi sokube khona ukubuthana kwabahlali bevikela ukubhidlizwa nokuhlasela kweyitolo neyindawo ozokwenzela amabhizinisi. Kanti ke njalo kodwa siseza ukuthi umsongo sekukhona ukusonga okuningi lapha nje okwabantu abafuna ukuhlasela.
Lona udaba luka mnumzana Jacob Zuma luhamba njani? Sizwa kuthiwa sokuqalisile ukukhulunywa emthethwandaba, ungasitshela ukuthi kuhamba njani
empeleni? Izolo udaba lokucela olokubeka isicelo esokuchitha lesi sigwebo esethulwa inkantolo esekela mthetho selizwe, liye langena icala enkantolo esekela mthetho selizwe, okusho ukuthi usuku lonke nje okungaba ngamahora alishumi beludikidwa lolu daba, kodwa isinqumo siye sabekwa okusho ukuthi kasizange siyethulwe izolo, sizokwethulwa emalangeni nje ambalwa alandelayo, mhlawumbe phakathi kweviki kumbe kuleli viki elilandelayo. Sokusalele kuyona inkantolo esekela mthetho selizwe Zek ukuthi sizwe ukuthi isinqumo sayo sithini. Nakho abameli bakhe owayesengumongameli uMnumzane Zuma kade bebeka ukuthi akuzange kuhambe ngendlela okufanele kuhambe ngayo ukugwetshwa kwakhe, ngoba akakazami phambili kwenkantolo njengokwenziwa wonke umuntu, okusho ukuthi ilungelo lakhe elokubekwa kumbe ukuthathwa ngokulingana kwakhe wonke umuntu emhlabeni, esikubiza ngokuthi ukulinganiswa kwabantu bonke, liye lasuswa kuye ngoba yena uye wathathwa njengomuntu mhlawumbe okade engumongameli, okusho ukuthi akasalinganiswanga nabo bonke abantu, liye langahlonishwa.
Sizwa kuthiwa sokuqalile ukusilela ukudla lamafutha ezimota lokunye okunjalo, mubo okunganani umumo?
Ukudla khona sokuqalile ukungatholakala endaweni eyithize kanye namafutha imoto. Lokhu kubangelwa ukuthi ikakhulukazi kusifunda sase-KZN sase-Gauteng. Lokhu kuhlasela, kuye kwahlasela lezo zindawo lapho okuthengiswa khona amafutha imoto kanye nezindawo kumbe izitolo ezidayisa ukudla ikakhulukazi. Bese kusithi ke labo abanikazi beyimoto ezithwala impahla sebethethe isinqumo sokuthi izimoto zabo zingahambi emgwaqweni ezithwala amafutha, ikakhulukazi uShell noBP, ngoba kulezi zifunda sebethe imoto zabo kazizwa ukuthwa ukuthutha amafutha ziwahambisa lapho adayiswa khona, ngoba zisesaba ukuhlaselwa ngoba sezihlaselwe kakhulu kulezi zifunda. Kanti ke ukushiswa kweyitolo ikakhulukazi ezidayisa ukudla sokwenza ukuthi abantu baqale nokuthenga ukudla ngokwesaba, lokho esikubiza ngepanic buying, besenzela ukuthi mhlawumbe bangatholani banokudla. Njengalokhu nomongameli wamemezela ukuthi sokungenzeka ukuthi kugcine kungathi kushoda ukudla kumbe kusilela, lokho sokwenza ukuthi abantu bathenge amafutha eyimoto ngokwesaba ukuthi mhlawumbe azabuya phele, bagcwalise imoto amatanki nalapho isidingo singekho, kwenza kanye nokuthi abantu bathenge ukudla ukuthi bagcine ukutholakala ezindlini, okusho ukuthi lezo yitolo ebezisavuliwe sezigcwele kakhulu abantu abahamba besiyothenga khona. Okusho ukuthi makungaqhubeka ngalindlela ikakhulu kulezi zifunda ezimbili, sokungatholakala ukuthi okwamaviki mhlawumbe ambalwa alandelayo kungasilela, kodwa uma kungaphinde kubuyele kutholakale ukuthula, lezi nto sicabanga ukuthi zingasheshe zibuyele esimene esilungileyo.
UMnumzana Vusumuzi Sibanda yingcwethi kwezemithetho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezokazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg. Ubandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso senkulungwane ezilitshumi zamadola $10,000 Zimbabwe dollars izolo ngemva kokubika okwenyanga ezintathu. UMakomborero Haruzibishe ulokhe evalelwe ngoba elelinye njalo icala lapho ukukhululwa kwakhe okwesulwe khona ngumthethwandaba i-revocation of bail ngesiNgisi. UHaruzibishe uvalelwe ngomabasa ngemva kokwetheswa isigwebo somnyaka olenyanga ezimbili kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla udlakela. Izolo umahluli we-High Court uJustice Webster Chinamora uthe kumele akhululwe ngebail ngoba elawo amathuba okuphumelela ekuthini isigwebo sakhe silahlelwe kathana. Kodwa igqwetha lakhe uMnumzana Khosa Mncube utshele inkundla yeZim Live ukuthi uHaruzibishe kasoze akhululwe kathesi ngenxa yolunye njalo udaba. Lanxa kunjalo isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo uMnumzana Switha Ntshirodza uthi bayasamukela isinqumo sayizolo.
Ukuphuma kukamakomborero Haruzibishe ejele into esiyithakazelelayo, phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile. Kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu, ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga e-MDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezanu. Ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu ababiza ngesingisi bethi yilofe. Lokhu yikusetshenziswa komthetho ngendlela ezingajabulisiyo, ngendlela ezilohluku, ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu abaphikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala. Kungaba futhi indlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo, kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga. Lokho siyakusola sibili.
Lihlezi likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF. Kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele nanku usekhululwe. Ungathini ngalokho?
Imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF. Imithethwandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela, ngoba amapholisa kabophi amalunga ezanu PF, kubotshwa abeMDC Alliance kuphela. Ngikwanisa ukuthi nginike umzekeliso wokuthi yena uMakomborero Haruzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho we-COVID-19. Kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo, uRichard Moyo owezanu PF ube le rally emathi North, we rally le ambonanga polisa njengoba umthetho wephosa nomthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu umele aye emapholiseni. Usithi ukuthi umhlangano lo owa-adreswa nguRichard Moyo kwakumele u-applyele emapholiseni. Umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani e-50 abantu, ole more than 50 abantu. Umhlangano nalo abantu babe ngagqokanga amamaski, abanye vele besenza santando kungela lokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing, kungelakho nokho kunanzi imithetho eyokuvikela i-COVID-19. Njalo azange sizwe ukuthi kulabantu ababotshwayo. Singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ephumula abekhokhela ngu-organizing secretary uCalvin Moyo. Abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration. Khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethwandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbeni amalunga e-MDC eyiwo agwetshwayo kumthethwandaba.
Umnumzana Sweden Jirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udlakela oluseSouth Africa kumele luqedwe ngokuthula ukuze kube lokuthula esigabeni seSadak. Umnangagwa ubesethula amazwi la edale lePolitbureau. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeZupco isehlise imbadalo njalo yengezelela amabhasi athwala uZulu emalokitshini. Uhambo lunye ngebhasi solubiza amadola angamachumi amane, i-$40, kuthi ngekhombi sokungamadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha, i-$60. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo beStudio 7, linjani khona ngapho? Hayi, thina ngapha kunzima ekhaya eZimbabwe, umkhuhlane we-corona. Hayi, corona lidla amahabula, kuzima ngapha. Ngicela limphathise lapho. Ngidinga mtanami unyashaphulu kuipa ngamgcina eseHarare kuwathana 2 so angikwazi lapho khona kagesi ngicela lo umlayizelo lufake eredweni ube yishimemezelo isicelo sami udingwa ngubaba wakhe uAmoni Ncube inamba zami izozinezenzendingazo zifuni ngicela limphathisi kakhulu bantu
yebo 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 kustudio 7 linjani lonke ntungamili nkomo hhayi thina nje khona ngapha sikhala ikorona nje kuthi ngabe abantu bonke bahlatshwa umkhuhlane lo wekorona uzaqeda abantu hhayi ngigama ngu-Emmanuel Mdlunga ngapha eHarare
salibonani kustudio 7 labalaleli bonke ngicela ukusizwa lapha kustudio 7 umama ogulayo okuthiwa uMavis Nyathi owazala ngo-1973 olomama wakhe okuthiwa usehlukene Josephine Nyathi sodwa sewabhubha umama wami lobaba wami angimazi kuthiwa ngu-Steven Moyo ubaba wami kuthiwa wavela eMberengwa esigabeni sokuthiwa iNdundungwane wazalelwa khona kuthiwa uSteven Moyo wayengu-tailor ethunga izigqoko so mina ngumntana wakhe kuthiwa wakho wangithatha wangitshontsha esahlala koBulawayo wangithatha wanginikeza ibizo wathi ngu-Tendai so mina ngilapha ngazalwa ngo-1973 ngiyagula ngicela ukusizwa ngu-Studio 7 baba ngiyathemba ukuthi irekhodi yami ndizayibala emsakazweni ngicela ukuncediswa olo omunye omaziyo uSteven Moyo
mbingelele 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 lapho mbingelele umthokazi omuhle ngithi umthokazi omuhle kayibambe njalo le indaba kuze kuyefika leso sikhathi sokuthi siyodibana khona
halo 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 kusitudio 7 okhulumayo ngumabaso egezi esigabeni siyasimaphisa lapha ngicela basakazi besitudio 7 leli zame ukufundisa nge-COVID le khona ungathi abantu bakithi abanye ba-ignorant inyana kodwa bakhangela abantu baphela lapha bathi hey corona kayikho njani njani kodwa abantu baphela phambi kwabo bekhangele ngiyacela sinxali ngathilani cela nabezempilakahle bokhe bephume emaphandleni lapho befundisa abantu ngalo mkhuhlane ngoba bazaphela abantu lapho emaphandleni ngalo basasephansi kakhulu ngiyabonga
salubonani 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 bantu bakastudio 7 siyabonga ukuthile sincediswa ngokuthi sisakaze ekuseni yanamhlanje siyabonga siyabonga bantu cela abantu beqaphele izano abantu abaqaphele izano izano lezithembiso eziningi kakhulu maso siya kuma-election ilezithembiso eziningi kakhulu abahlakaniphileyo siyacela siyacela abahambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha bedle befake ezindlini befake ezikhwameni bedle ngoba kuyafika manje isikhathi sokuthi irobha abadala irobha abantu siyacela siyacela bantu abadala bakawahlakaniphe labo bekubahlakaniphe sisegangeni manje sisebenza nzima nxa kuthi babe lokhu bevotela lokhu bevotela izana ye siyacela siyacela shem abantu ngelanga lokuvota bayakwazi kufanele benzeni ukudla bathathe bedle konke kufanele benikwe izana abakuthatha ngoba ilezithembiso eziningi masokusiyavota ilezithembiso eziningi siyayazi izano sesiyazi ilezithembiso eziningi masokusiyavota abadala labanye labancane abancane abatsha labo banibani abathathe bedle befake eziphaleni bedle kodwa masokusiyavota bayakwazi kufanele benzeni into ofanele benze into ofanele benze siyabonga siyabonga abantu siempumalanga ngokuhlala ngisela upano ngokuzalo siyabonga igama uNdumiso
salibonani salibonani kustudio 7 okukhuluma uJosephat Moyo engajabula le ungafundwa ayisizwa kuyakhulunywa lapha kwevena amabandla kithi umthwakazi labo MTC Alliance kodwa esikufisayo ukuthi ube ziyabambana lelama amaphathi la asali imthwakazi la iyazama ukulwelilisa le MTC kodwa singabehlukanisa laba bantu ukuthi ikhiphe iZANU-PF kuyoba nzima thina into esifunayo bandla elizokhipha iZANU-PF ukuthi kuthiwe umuntu uthola amasitha angcono or ukuthi ahole kakhulu thina asingeni ndawo lokho imthwakazi le-MDC Alliance mabona befisa ukuletha ubuhle eZimbabwe abahlangane bakhulumisane laba bantu kube into yi-one kodwa ungathi la uvulo kwakho kuyele lalwane vulo kwakhe izigodogodo zonke ezingeke zakwanisa ukuwina iZANU-PF inkinga yethu ukuthi omunye umuntu yabefuna ukuthi awinele esikhwameni sakhe kuthe nthola amasitha amaningi ngizoba lamashezi lama hayi thina lokhu hhayi manini kancane sifuna ibandla eliyokukhipha iZANU-PF. Ngingajabula le audio ma ingafundwa.
Sanibonani ekuseni balandeli bakastudio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana walapha nempoweni seplamb. Ngokukhulu ukudumala bakithi ama-videos asiyabone lapha kubafowethu beluthi impahla asiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uzwe ilanguage ekhulunywayo ezweni lakithi isikhulunywa khona lapha empahleni. Aniboni ngani bafethu ukuthi le nto iyothi mayijika kusasa kuthiwe abantu ababelutha umnotho ngobani? Njengamanje baqalile ukuklina amamolo abantu balapho kulawo mamolo kuthi ukuthi sebezama ukugeza igama labo ukuthi kuthiwe hayi cha abantu bebelutha nje laba bangaphandle. Bafethu mane enze ezinye izinto nibozenza ngokukhulu ukucabanga sihambile sezweni labanikazi. Asicela nje ukuthi nihloniphe uma usukuthontshile lokho kuthontshile akube ngokwakho kufihle ngaphansi kombhede, hhayi ukuthi uzenze nevidiyo ujabulela utshwala nje uthole utshwala uthole igrosari. Asiyiphatheni kahle bafethu, ibuhlungu inhliziyo yami ngale nto eyenzakalayo ngoba kusasa kuyovuka sekuyi-xenophobia bese kuthiwa abantu be-South Africa barongo.
Salibonani kwi-Studio 7 nabasakazi bonke kuzindawana zonke, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Thina siyalalela njalo siyawuthanda lo msebenzi eliwenzayo. Selingathi ngaqhubeka sethule izindaba ezinhle. Mina into engifuna ukuphawula ngayo yindaba engiboni senzakala lapho siyibona kuma-social media, ongakuthi sekhona amanye amadoda abomama bendaweni yaseMpumalanga yasesishona emashonini asebehamba kodwa bebonisa ukuthi labo bakhona baphathekile endaweni yokuluthwa njalo babona kuyinto enhle kakhulu le. Ukuthi kambe le nto abayenzayo ababoni ukuthi bazoqala izonophobia futhi yazi ningazi ukuthi ngempela abantu besesishoneni benjani. Babona bejabulile ngempela abanye bathi amabhiya nanka butshwala nampo bukhona inyama ikhona ngapha kobosiphingo. Hey abanye babonakala sebuthi abanye bathi manje inkinga sekuyoba yibhoda. Ngempela ngiyacela ukuthi le nto beke beyibone ngelihlo ngempela le nto le izodala izonophobia. Laba bantu kade benza bangenelani entweni abangazaziyo kuthi sebengena sokuyiwa sebehamba phambili inyawo bethemba ukuthi yibo asebeshisa South Africa. Laba bantu bazosifaka enkingeni kithina. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ucuku lodlakela. Siyabonga. Kwezemelika, abantwana abaleminyaka yokuzalwa edlula ichumi lambili 12 labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngobuningi. Lokhu kukhangelelwe kubangela ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus okuthiwa yi-head immunity ngesilungu, ngoba abantu phose bonke bayabe sebehlatshiwe. Sikhuluma nje abantu asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebesedlula izigidi ezilikhulu lengxenye 159 million. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esabelweni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe.
Ngapha kumango weCalifornia iDelta isingenile kodwa ayi kayikahluphi kakhulu, kakufani lendawo ezinjengabo Missouri labo Arkansas. Ngale kuzwakala sibi sokukubi, abantu sebethwele nzima sebegula, ezibhedlela sezigcwele. Ngapha eCalifornia bekusangani kusangcono, kodwa labo sebekhangele sebevula amehlo sibili ngayena linto, sebeqalisa ukutshela abantu ukuthi labo bananzelele ukuthi bangawubambi lo mkhuhlane.
Ziyavulwa yini indawo ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela imidlalo? Kuyavulwa yini kumbe kulokhu kuvaliwe?
Ayi, amabhawa lendawo zokuzijabulisa hayi sokuvuliwe sibili, abantu sebezikholisela. Ikakhulu kubonakele ngo-July 4th lapha ngozibusi walapha eMelika, hayi abantu bebezijabulela sibili, beziqolotshela, hayi akusela lutho, besebezikholisela abantu, hayi akulahluphe. Sokuzaduba nje nalinto isivuka njalo yena lidelta isiqala njalo.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesiqintini seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Udlakela lweSouth Africa solusibanga neno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lonamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.